asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi bakhona ayizalwa zaseZimbabwe ezidlalo leli gcikwane kodwa kasikezwa ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni kuyinto esethusa kakhulu lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi sikulevel 4 lapho utshwala lokhu buvaliwe ugwayo lokhu kungathengiswa kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe kulevel 3 lapho utshwala obuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe okungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini
ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala
ukungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi kazilamali yokudla kazilamali yokubhadala ama-rent layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona lakhathi sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala lokho kuyinto-ke esingani iyasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi
bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe
inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhuphuka labantu abaningi abafisa ukuthi behambe labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe e-consulate eZimbabwe yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya babafake e-bed bridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gcikwane.